Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kaMpalakazi 2022. Igama lami ngukeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sina hlalela bophansi science caucus basichathethe imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asahlale ema hotel number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Amalunga edale leParliament ebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change athi emukela inkulungwane ezingamachumi amane amadola kwele Melika $40,000 evela kuhulumende hathi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawa.
Lamhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenetha ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, selize lavuma ukuba amalunga alo edale leParliamente emukele izikwelede zamadola azinkulungwane ezingamachumi amane akwele Melika, $40,000, kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lelathelwe izindaba, amalunga edale leParliamente awe-CCC bathi loba nje uzule ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale leParliamente awe-CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa esithi imali wangomela ngasiyithathe njengama-MPs. Kodwa-ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona yavelela ngaphi. Okusenza sivumelane ukuthi asizange sisabatshela ama-citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani nesihlangana lakho njengama-MPs. Ngoba u-MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha ahamba khona abantu bamhloniphe u-MP wabo ngoba yibo babe bemfakile. Ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrusta. But esihlangana lakho nxa sesifika ngapha abakwazi.
Uqhubeka esithi kuningi abakhala ngakho edale leParliamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo eParliamente ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke siclarify ama-members of parliament yethu kubana bangena njani kuloan process yama 40,000 ngoba njengathi asikhulumile umongameli kunithi thina sosayita compromise kundaba ze-integrity ukubana imali zisetshenziswa njani. Yiko sina sihlalela bophansi science caucus basichathethe imali eyasiyiphiwa ngayizana imali eyavela ku-supplementary budget number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele siyibhadale isiya ku-housing asahlale emahotele. Number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Umeli wenkulumane edayile eParliament umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezizabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe lazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe lomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-report akhe esezani ecollector ama-act of parliament lawana ewafaka lapha. Esisho ukuthi honorable MP ilokuzeni i-agenda yanamhlanje nansi, i-act of parliament ekhona nansi, amendment esibuyile asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngiyicela ukuthi kulungise kanje, kusuke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele kube le-ofisi. Kathesi mina i-ofisi ngilayo, ngiyirentile ikhona le-furniture yami ngazithekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube oyebandla le-MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abayebandla esikulabo abaphikisayo abe-CCC.
Khulu edale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolesithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngozibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokumamanzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika, i-$14.2 billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Clemens Chitau uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka kanjani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas and for each priority areas we've got specific objectives and deliver.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo, bayizwisise baphendule, siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ulenjongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu kusafika Vision 20.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemichina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswela amanzi, abantu bayona phandle la bathatha, you know, ama-transformer akhona kuthiwa ayadura, anginafika ngkhona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe, kubuyiselwe kuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe. Kubulala inotho yelizwe layo, ibhajethi yangkhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethu lokho abantu bezithathela umntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle, abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezu kwamachumi ayisithupha ekhulwini, i-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa, kubikwa uSibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw igolide lethu e-Fidelity lapha, ama-charges and costs of ama-certificates kuhle kukhitshwe khona phana. then if it LTBCC by dispersed to the relevant ministries and authorities, because the process angona is really cumbersome. Ngasambe mines office lapha uya suswa uye ku fourth floor uye ku fifth floor from one office to another usuke lapha uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably eFidelity, because when I go and sell Ligolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nanisela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano unqobi zitha zitha uchaze ukuba imali devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili
kwabasibhadala amastendi bathi kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali, then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15, then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Uthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans ngenyanga edlileyo ekaLwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama-midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe, abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe Walker ngesilinganiso esiphezu kwamashumi amahlanu lanye ekhulwini 51.4%, kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamashumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini 48.6%. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele sibili njengokukhangelela lokho esikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingelaqiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo uRaphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiyana.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi engitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania kwabonakala ukuthi hhayi sebewile, bawile abaselamdlandlalwana kade belawo ngaphambili ukukhangelela ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonokho kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasiseli.
Angithi kungathi kuphonguka ngumthetho we-Georgia kuphela abawufakayo. Angithi i-Georgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni kukankazana low stage. Yikho-ke ibona bebevele benongumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxa kumuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavotileyo, lanxa uyakhokhela lo engakhokhela kufanele kubuyelwe futhi kuye kuncintiswana.
Umthetho wona lo ungaba ngumthetho wokuthi ube ngumgoqo, ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyela nini futhi ngemva kwenyanga ezimbili, asimgoqo yini wona lo?
Kuyiwo sibili. Ngike ngezwa nje bengathi bakhuluma ngawo, ngathi bayasolasolana bayawusola, ngingazi ukuthi bazawuphuma lani. Aluba ngabe uwinile walker bezanga kuze bawukhu kodwa khathe simbona ngathi bazamela bake bawukhangile bake bemekanane ngoba akubongubongo kunyela kokwinto okungazwakaliwe
uwalker abantu bebesithi ungani uyisidumunga ngumuntu omnyama nje othethwe wafakwa nje khonapho ngama Republicans besithi kumbe abantu abamnyama bazapho ngokuyavota ngoba ngumuntu onsundu kambe yikho kubadlisileyo yini ukufaka umuntu onjengowalker
lokhana lapho kusuke kwangathi uyabadina kakhulu ngoba la indoda wangikhona engxenye yokungathi bekungathi kuyamangalisa engxenye ngabe bafaka mina kulokuthi bafake yena ungakwenza kwenza ngco
sokuyiwa ngaphi uManqoba uWarnock usezahlala okweminyaka emingaki esesihlalweni soneso
uWarnock ubeqedisile ithemu azawine laphayana ngiyabona kuba ngumnyaka kumbe iminyaka emibili khathesi usengena ukungena-ke ngoba i-elections zizawube zikhona khathesi zikasen ezesenate kutho ukuthi usezahamba i-city yes kodwa-ke uzakuthi phakathi laphakathi laphana aphinde abuyele ancintise kungakapheli i-city yes
impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani
ama-Republicans ahlathula afana nanje lenja yami le anefaka umsila ngaphansi kwemlenze athula sibili kwathi du ngoba kade sowakhangela ukuthi azathini abazazange bakommente bathule bahle baswaba basobeni
abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans lokhu enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona
liqiniso liqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi khona befaka bona uWalker la ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngulo ozancintisela abangulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela
Mnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxelayo eseTexas khonapha kwele Melika Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Tafadzwa Chikumbu use-Washington DC elanda umhlangano lapho kudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kweleZimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi lumhlangano waqoqwa nguhulumende weleMelika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamathumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulumhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe achiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulumhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kunengi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka. Njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli weleMelika uDonald Trump lokugqila ekubhadaleni imithelo yetax kuhulumende bamfumene lecala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi bale nkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso eTrump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe Namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kwelebhilithane.
Indoda nje evela eKhezi, yazalelwe eKhezi, ngakhulela kobulawayo, and then nje ngomumo welizwe sagcina sesilapha endlini.
Singathi wabuya nini khona ngapho ke eBhilitane?
Lapha ngabuya ngo-2001 sesigugele khona.
Ye, kunjani khona ngapho usebenza umsebenzi bani njalo kuyasebenzeka yini?
Hayi, kuyasebenzeka nje, kodwa ke kuyasetshenzwa lapha, kufuna indoda elivila. Hayi, mina ke ngikhona apha kweze health. Ngiwunesi, I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi sule sikhathi sibili ufikile khonapho. Nxa ukuthi ukhumbula ekhaya, ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lo wakubhekane lakho ekhaya nxa wakungunesi ngaleso sikhathi?
Kuyasebenzeka lapha, kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakhona kungaba nzima. I mean, siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because inkaba zethu zikhona and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga sizabe sinencengi zakhonapho.
Ye, sizwa kuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibili lihola ngengwani he kunjalo?
Hayi, ilokhu zeni into le iyahlupha, akunaza kuhola ngengwani lapha. The cost of living inzima, into ziyadura la, ingena ngaphi iphuma ngayo. So hayi, ayikho leyo. Kuyasetshenzwa lapha, nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini njalo kumele uzewenza, akula sikhathi sokudlala.
Ye, singathi ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho, uyawuthakazelela kumbe kunjani, unzima kanganani nezinto ezinjalo, kusitshele khonapho.
Umsebenzi orayit, ngiyawukholisa. Mina ngu-mental health, so singathi every day is different, kodwa ama-challenges akhona maningi njengoba abantu bekwazi ukuthi siselizweni elingayisilo lethu. Kwesinye isikhathi uvanjululo luba khona, kodwa-ke kumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela, ngoba anything uyaba senkathazweni la njengoba nisitho ukuthi nje uyaba uselizweni elingayisilo lakho. So kumele ubone ukuthi yonke into uyenza ngendlela eqondileyo, njalo uhlale unobuntu. Abantu bakithi, abantu abamnyama abaningi balobuntu, kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini enjengaleyi, because kumele uhlale ule empathy liyana.
Ye, abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya. Kunzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili, ukuthumeza okuthumelayo into ezinjani?
Ingxaki esisuka sibe layo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abo asuka abe makhulu. For example, umuntu nxa engakufonela ethi akumfakele okuyi-£50, yazi okuyi-£50 kwakhona kunzima ndalo ukuthola kahle kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya. Isifiso sokusiza abantu silaso sibili, nxa kukhona siyasiza, siyasiza here and there. Kodwa-ke imali yakho nenzima ukutholakala la.
Ye, phosela ukugcina Mabhayisa.
Siyajabula kakhulu ukuba ehlelweni lwenu. Lathi sinje nxa sivele sikudiaspora, so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya, ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu, kusenza sijabule kakhulu. Ngamafithane nje ngiyabonga i-opportunity yena leyi, and sengathi kungakhula abantu balalele baqoqe, thuthukisane, sakhane ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kwelebhilithane, besixoxa laye ese-Newcastle upon Tyne.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye-FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kwele Qatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eleSpain 3-0 ngemva kokutshaya imbekwa ama-penal shootouts. Kukanti eleSpain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngokunqoba kweMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichaze kakhulu abafana beMorocco, ikakhulu oziyethi laphana. Enje ngingalibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama-penalty laphana. A veteran football, in history of world football.
Imidlalo le isijabulisa labesifazane, omunye wabo ngu-Agnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela ngiyayithanda okuzwayo, kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo iye ngisapotayo. Angikhethi team, akubona into engayizolo ngithabe kakhulu. Ispain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhawu?
Ye, babekhona sibili banenganti. Amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba eqima. Sho ngale babelayitha ama-generator siyabe siyabukela khona ngahle.
Ebhawu?
Yehe, mina vele ngithengisa khona ngahle. Sho abanye babebuya sebebuya kimi nje sisho bukela la ngithengise ngikuthengisayo.
La bezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnumzana Albert Mhlanga inkokeli kubandla le Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubhede uthi ukuthi le ezawina yiphi. Ngoba ibhola kuyakufanele abanye abaye bebe bebheja lithi libukele njalo lithole imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi kakubanga njalo, ububona nje ngokucina. Into futhi enginazeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goal sibili ade ngiwabona uzokuthiwa enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yengapha uzokuthiwa hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathanda ukubhetshela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabonakude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhetshela ibhola wadliwa.
Hayi, bhola limbulele buti, asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandela ngawina. Okwesitriva ngijaya imali yonke yaphela mna. Mana ngithengisa ifriji le-plasma, ngirikhave imali yami ebhoreni. Abambasa putha singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora lambo alisalibukeli, selibukele bhawa, alisela TV. Ifriji alisela manzi okunatha eqandayo.
Ubangani Sibanda laye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhora wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi mbhejabheje lapha maybe ngatholathola ngoba ngicina ngithengisa imoto yami iphazi.
Kukuthengiswa kwami le imoto vele ngangitshethi ufuna uku-upgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje ukuyisoka bhethi nisithi hayi mana ngizama ukuthi ngigezelele lokho yimali. Hhayi, amathimu kwanijayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye kodwa iBrazil laphana against iCameroon. Le Spain against lokuzini. IJapan. Azangikhipha, azangijayelela phansi hayi.
Isigaba sesithathu salimdlalo wama-quarterfinals aqala ngolwesihlanu lapho iCroatia izinqikelana leBrazil, iNetherlands leArgentina. Ngomgqibelo iMorocco ihlangana leportugal, bese kusithi England inqikelane leFrance. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu leMorocco ngokudlulela kusigaba sama-quarter finals kumncintiswano wamazwe omhlaba oweWorld Cup oqhutshelwa kwele Qatar. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.